ukhetho lobuyile lwadlula ukhetho ngendlela emangalisa ngoba kube lokuthula sibili kade siloku sikukhulekela sokwedlule kade sesifika esigabeni sobana sokumele kufone igovernment ukuthi kona kube lengqubela phambili kube lama issues economical development osomele siwakhangela akusekho isikhathi sokuthi sifuna ukubangisa sibangisani kanti sisizwe esinye singabantu banye abethibusika lesinto esomele benze ikuthi kabasondele eduze kubanjiswane njengabantwana bezimbabwe sisonke ndawonye hatshi lokhu abakwenza ukwenzeli labo ngelinye ilanga nxa ukuthi kuwele kibo bathi baphumelela lathi singabangisi sibambisane labo ngoba into eqakathekileyo konke lokhu sikwenzela ukuthi silungise umkhonomi wethu abantwana bethu bathole ukuphila okungcono kulalokho esiphila khona namhlanje ngenxa yokulwa kwethu sibaxazile kangaka sosoke isikhathi sokubambana kathesi
ye kodwa bona bathi hayi phela vele ukhetho lokutshontshiwe so vela kusebenzeki lapha sebengena kusadiki lapho ukuthi akwenza ukhetho lutsha
kanti bona lapho abanqobe khona solako kutshontshiwe yini na ngoba banqobele phela endaweni eziningi njengalapho kobulawayo kithi bathethe wonke amacity engu-12 ama-MP bathatha wonke amacity angu-29 awe-council so babaqilile yini na eHarare bayenze the same thing ematnos bayenze the same thing bathethe amanye amacity lakwezindawo behamba bedobadoba lawa amacity so lawa amacity abawathetheyo ngokuqila yini na
wena ubona njani kona
kutshengisela ukuthi na ekhethweni vele kuzawuba le mpumela ezimbili wenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa akula kuthiwa kona njengalokho abakufuna ukuthi unabona bafuna impumela ezimbili ezokuthi banqoba kumbe esithube esithi na baqiliwe kanti indaba ungavuma ukuthi hhayi kulokunqoba lokunqotshwa njengoba lawo benqobile kwezinye indawo kabavume unqotshwa kwezinye indawo kuye simple as all that akula nto ezimangalisayo enza ungangena ekhethweni uzanqoba kumbe uzanqotshwa